Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo zeyo sane langawathi lorapati.
Izikhalazo zenu zizwile njalo kulomuntu ade ezibhala phansi. Umsikeli wami uChiwenga uke waphendula eminye imibuzo yenu ade silibuzile.
Abalwa impi yenkululeko bakhonona kumongameli Emmerson Mnangagwa besithi ukhetho lweZANU-PF lwama-primary olwenziwe ezigabeni zabo belugcwele ubuqili lodlame.
Imanifesto yethithelwa kuningi kakhulu kakhulu laba abantu basemakhaya abahlala ngasemakhaya bazobona ukuthi hayi ngempela i-MCCC ekhokhelwa ngumama uSipho kuningi kuphule abantu ngiphelele khona ukuthi impilo zile impilo zabo ngempela ziyehluke kakhulu kuthuse zifane nabantu abahlala emadolobheni.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lethula ugwalo lwezithembiso zalo elithi lizazenzela abantu nxa lithe lanqoba kukhetho i-manifesto. Ngowoza Friday lamhlanje silomculi weZimbabwe osakhulayo ogxile kwele-South Africa uWisdom Nyathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalwa impi yenkululeko babe lomhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla eHarare lapho abakade bekhonona besithi ukhetho lokudinga abazamela ibandla leZANU-PF lwama-primaries olwenziwe ezigabeni zabo belugcwele ubuqili lodlakela. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane zamalunga awebandla leZANU-PF iningi yilabo abalwa impi yenkululeko bebethe gwaqa eHarare besethula izikhalazo zabo kumongameli Mnangagwa ikakhulu ngokuphathwa kokhetho lokudinga abazamela ibandla olwama-primary. Umgcini sihlalo webulawayo uMnumzana Sipho Sincube uthe ukhetho lweZANU-PF olwama-primary lomzuso obuhlungu njengoba intando kaZulu ingasalandelwanga. Umgcini sihlalo wenyakatho yemaNdebeleni uMnumzana Richard Ndlovu usola ukuthi abalwa impi yenkululeko bakhunjulwa nxa sekulukhetho kuphela njalo abaningi abangasaholi ngenxa yokuthi bavalelwa phandle ngabomu.
Kukhulunyiwe ngamakomrades amaZC namakolabrators.
Umongameli Mnangagwa uphendule esithi obekukhulunywa ngumgcini sihlalo ukuzwile njalo okunye abakhulumile izinto azaziyo vele. Akaphendulanga kodwa udaba lokuthi abecele elaxoxwa kuZANU-PF ngomnyaka odlileyo sebekhokhela endaweni eziningi.
Isimo zeyo sane langawathi lorapati.
Izikhalazo zenu zizwile njalo kulomuntu ade ezibhala phansi. Umsikeli wami uChiwenga uke waphendula eminye imibuzo yenu ade siliyibuzile. Izikhalazo zenu bezifanana kodwa bezikhona ezinye ade zishiye njengoba izikhalazo zonke sizihlonipha. Umgcini sihlalo munye namunye ubebuya phambili ezoletha izikhalazo zeprovinsi yakhe.
Lo ubungumhlangano wakho wokuqala lamalunga eZANU-PF iningi lingabalwa impi yenkululeko eHarare. Obona ngenhlelo zebandla upolitical commissar weZANU-PF uMnumzana Angel Betrugeshe wethule umbiko wokuthi ibandla lizaphinda ukhetho lwama-primary ezigabeni ezilishumi ngemva kokulwisana namalunga ebandla leli ngeviki ephelileyo. lo umhlangano wesinyi ngemva kwalo abelawo lezinduna olandele ngenkokheli zabekholo owesithathu wahlangana labo sobabhizimusi okwamanje uthi asazahlangana labatsha labasemakolishini emfundo yaphezulu. Ngimele sithu 7 seHarare ngoGibson Bebe.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngokwasazana Thokozani Khuphe liza kwethula ugwalo lwezithembiso zalo elithi lizazenzela abantu alubana lithela ngqoba kukhetho imanifesto kusasa kobulawayo. Leli bandla lisanda ukwenza umhlangano walo weCongress lapho elakhetha khona uMakhuphe lomsekeli wakhe umnumzana Robert Gutu kanye labanye abakhokheli balo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phokeni. Yena ochazisele uNtongamile Nkomo weStudio 7 okuningi ngokwethulwa kwemanifesto yabo.
Umkhosi wakusasa siwenzela e-amphitheatre kobulawayo. Sizobe senza lokho okubizwa ngesilungu wathi manifesto. Imanifesto yethu ithelwa okuningi kakhulu laba abantu basemakhaya abahlala ngasemakhaya bazobona ukuthi hayi ngempela i-MDCT ekhokhelwa ngumama uKhuphe kuningi kukhule abalungiselele khona ukuthi impilo zabo ngempela zehluke kakhulu futhi zifane nabantu abahlala emadolobheni. Kukhona okuningi ngazokukhuluma ngakho, okunye sengingakuthinta nje ngingafuna ukuthi ngikhulume kakhulu upresidenti akakhulume into zamanzi nento zabo-electricity nento ze-sanitation ngizokhuluma nje ngazo kakhulu kusasa. IZimbabwe nje yonke nayo nabahlala emadolobheni kuningi azokukhuluma kusasa upresidenti okuzochazwa ngempela ukuthi iprogramu ngempela efuna ukuthuthukisa ilizwe elise phambili asizokuthembisa abantu amanga asizokuthembisa abantu into engekhoyo. Sizokhuluma ngento enizoyibona nawo ukuthi uma ikhathiletha ngempela imethi zakhona ziyahlangana.
Lona ibandla seliliqoqe kuhle yini lahlangana kuzo zonke izigaba zelizwe?
Hayi, ibandla selihlangene wena mfowethu. Ngempela kukhona lapha nalapha isinenkinga khona, kodwa ngubani ongenayo inkinga? Uyabona, ngoba ngiyazi ukuthi singasahlangana nazo izo lezo abanye babefuna ukuthi bakhathe ngodlami iphathi babaleke nayo baqhubeke ngobandlululo nazo zonke lezi zinto ezimbi. So kukhona leyo mfilizo kithi housekeeping that we are doing, kodwa siyangijabulisa umsebenzi esiwenzile. Hayi, kuhamba kahle. Ake ngisazelanga indaba yokulonta ngoba abanye bathi njengoba silonta kobulawayo sebenza kobulawayo kuphela. Hayi, akunjalo.
Ungathini kubalandeli bebandla lenu loZulu nje jikelele phambilini kwakusasa?
Hayi, into engayisho ukuthi kusasa wonke umuntu akazi amphitheatre kobulawayo. Abangasoze baphumele kuze amphitheatre kobulawayo, sizobe sikhona kuFacebook sikhuluma ngeprogram esinayo eyeZimbabwe. Iprogram njengoba sengithile ukuthi ngesaba ukuthi ngikhulume kakhulu upresidenti angakakhulumi, kodwa mase upresidenti sekhulumile ngizoza njalo kuye ngifakazi sikhulume ngempela ngimaze ngichaze. Kodwa nawe nje uma ulalele kusasa sizoyizwa ukuthi hayi ngempela iprogramu yeZimbabwe ikhona la, ngokuba siphethwe ngumama manje endomama njengobusazi ukuthi into zabo lezi bayazi ukuthi ekhaya bayazi uthatha noma kuncane kanjanani bakunakise nje kugcwale wonke umuntu uzonakekela.
Lo umnumzana Khaliphani Phokeni, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa ngokwasazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni loNtongamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi abantu abazatholakala bebhalise kabili kusiya phezulu bazahlolisiswa ukuthi imbangela yalokho kuyini ngoba kungekho emthethweni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okhomishina bezekhi bebekhuluma lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye lezamabandla ezokholo lapho abazise khona ukuthi ukutholakala umuntu ebhalise kaningi akukho emthethweni. Ukhomishina Qhubani Moyo uthe bazahlolisisa izizathu zokuthi umuntu abhalise kaningi ethi balakho njalo ukuhambisa abanye emapholiseni nxa izekhi ingasuthiseki ngezizathu lezi.
Ukubhalisa kabili vele akuvunyelwa emthethweni. Ngalokho ke vele khona kuyabophisa, kodwa njengekhomishini siya understand ukuthi njoba bekuyi first time senza ipivera process mhlawumbe abanye abantu abaningi bengabe benze bengakwazi ukuthi lokho kulama consequences anjani ngalokho ke i-commission izacubungula ibonisise ibone ukuthi ingathatha amanyathelo bani ukuthi idile lalabo abantu abarejiste kabili kathathu kumbe kane
osebenza nenhlanganiso ezizimeleyo eMthonjeni Women's Trust unkosikazi Sikhathele Mathambo uthe kungakabotshiswa abantu kumele kuqale kuhlolisiswe ngoba kwezinye izikhathi abantu bayathutha lapho abahlala khona kuthi ngokusweleka kolwazi bagcine bebhalisa njalo besesabela ukuvalelwa phandle ngesizathu sokuthutha
ngibona ngani ukuqathekile ukuthi khona behlolisise ukuthi khona umuntu ezenza i-double registration wawuhambe njani ngwasizananzela kakhulu emakhaya ngenxa yokwethuselwa kwabantu mhlawumbe omunye ngoba wayengasela slip mhlawumbe sokube leyinye nje isizathu wabona kufanele ukuthi enzeni ehambe ebhalisa futhi
okunye okuphume emhlanganweni lo ikuthi kuzavulwa indawo zokubhalisela ukuvota phakathi kweziqinti okuhlala khona abantu uprovincial elections officer wakoBulawayo umnumzana Innocent Ncube uthe iBulawayo izakuba lendawo ezingamachumi amabili lasitshiya galolunye i-29 eziqintini zonke zakoBulawayo ukuze kube seduze labantu
i-voter registration izabe iqhubekela phambili okuthi ukuthi out of ama wards angu-29 enye lenye ward izaba le registration center A1 lokhu senzele ukuthi khona sibe seduzani labantu ukwenzela ukuthi abantu ba-accesse ama voter registration centers bengagadi bengahambi uma ngomuntu i-voter education izabuya on the ground isibuya ke lawo ama voter registration centers
obemele uprovincial elections officer wesabelo seMathebeleland North umnumzana Joseph Moyo uthi isabelo lesi siza kuba lendawo ezingaphezulu kwekhulu
kuma 7 districts ethu sizabe sikusile 192 wards ezizwe ezizabe zile registration but ama inspection centers ethu yona lawo okungama registration okuzabe ku-inspector khona futhi
abamele izabelo ze-Midlands iMashingo kanye leMathebeleland South bazise ukuthi baza kuba le ndawo zokubhalisela ukuvota eziphakathi kwabantu ukuze ababesele bengabhalisanga benelise ukubhalisa indawo lezi zizavula kuze kube yisikhathi sokubhalisela okuncintisa emthethwandaba iZEC ithi izakwazisa uZulu ukuthi indawo lezo zokubhalisela ukuvota sizaqala ukusebenza nini ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku
yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Niyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOAWL.
Imuli kaMongameli Mgabe isilindele ukwaziswa ukuthi isivikelo ekubotshweni esasiphiwe unkosikazi Grace Mugabe ngemva kokutshaya intombazana yakwele South Africa nyakenye besisemthethweni kumbe hatshi. Ngemva kwamalanga amabili loludaba luhlaziywa emthethwandaba wePretoria High Court, uMahluli uthe uza kwethula isinqumo ngokuya kwesikhathi. UBenedict Nhlapho usipha loludaba esePretoria kwele South Africa.
Lamhlanje bekulilanga lokugcina amagqwetha ephikisana ngodaba lokuthi kambi sivikelwe kubojwene saphiwe unkosikazi Grace Mugabe ecaleni lokutshaya unkosazana Gabriela Angels sasemthethweni kumbe hatshi. Namhlanje kamagqwetha kahulumende atshela uMahluli ukuthi leso sivikelo unkosikazi Mugabe wasiphiwa phansi komthetho wamazwe omhlaba ohlobo lwe-International Customary Law. bathi nomthetho uyavuma ukuthi umkamongameli avikeleke njengomkakhe nxa engadala amacala esekuhambeni. Amagqwetha avumile ukuthi leso sifikelo asisasebenzi njengoba unkosikazi Mugabe kasenguye umkamongameli welizwe. Kodwa kamagqwetha abalisa awe AfriForum, awe Democratic Alliance lezinye inhlanganiso batshela umahluli ukuthi kawusiloqiniso ukuthi kulo mthetho asetshenziswayo ukuphi unkosikazi Mugabe isivikelo. Bathe lelo liphutha elenziwa nguhulumende weSouth Africa evikela ubudlelwano bakhe leZimbabwe. Umgcinisihlalo webandla leDemocratic Alliance uMnumzana James Self utshele iStudio 7 ukuthi basilindele ngamehlo abomvu isinqumo somthetho ndaba.
We want a principle established that nobody, however,
sifuna kube lesibonelo sokuthi eSouth Africa akulamuntu ongaphiwa isivikelo ekubotshweni nxa edale icala, kungakhathalekile ukuthi wazana lobani kumbe uyini empilweni. Sikholwa ukuthi isinqumo sikamphathintambo weSouth Africa sokupha unkosikazi Mugabe lesi isivikelo sasingekho emthethweni.
Ngakwelinicela unina kaGabriela unkosazana Debbie Angels laye ufunga wagumele sithi ufuna unkosikazi Mugabe atyeziswe.
I wanted to claim for what she did to my daughter because it was unprovoked. The attack was unprovoked.
Ngifuna ajeziswe ngalokho akwenza kundodakazi yami ngoba yayingonanga lutho. Indodakazi yami kayenzanga lutho olwalungenza ichayo ngendlela eyachawa ngayo. Ngifuna uGrace ajeziswe. Kufanele amiswe phambi komthethwandaba. Nxa umthethwandaba unganquma ukuthi ayejele, makube njalo.
Iningi lezalwane zeZimbabwe lithi lifuna isinqumo sikamehluli kulolu daba. Sifundise inkokheli zeZimbabwe ukuthi amalungelo abantukazana lawa aqakathekile njengalabo abalamandla kwezombusazwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbedzi uthi kufanele lesinqumo sitshengise ukuthi akukuhle okwenziwa unkosikazi Mugabe.
My research and chat. My good friend, some South Africa and corners, it will be fine. As a late man, the financial body is with them from our bed. Always a commissioner, I don't know Bazana, Noma, a commissioner of our family, duty, in the way in the hero.
Kodwa kesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Thubelihle Panda uthi loba ekusekela ukuthi unkosikazi Mugabe asithathelwe isivikelo asiphiwayo kufanele leli cala liphathwe njengawo wonke amacala.
Ye indaba yakhe kumele iye ecourt kodwa acharge fairly like a human being, not ngenxa yokuthi wakwaba ngumfazi kapresident kumbe ngenxa yokuthi people are pushing their political agendas.
UMahluli Vala uthe uzakwazisa amagqwetha kuleli cala nxa esephume lesinqumo ololu daba. Mela Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live Talk lamuhla sikhangela okuphume emhlanganweni obukhona phakathi kwabalwa impi yenkululeko lomongameli Emmerson Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngesikhathi idolobho leKai Town lihlaba omkhulu umkhosi ngodubo lokusilela kwamanzi olubangelwa yikungani kuhle kwezulu emhlubulweni wangezansi ye-Afrika. Abenhlanganiso yeWater Aid umsebenzi wokuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele bathi ukuguquka komkhathi yikho kubangela ukusilela kwamanzi emazweni omhlaba. Inhloko kahulumende esanda ukukhethwa embusweni kwele Malaysia uMahathir Mohamad uthi uzagcwalisa isithembiso asenzayo esakhankasa ukuthi uzaxolela umkhokheli webandla eliphikisayo u-Anwar Ibrahim owabotshelwa amacala abaningi abathi ayengawokukhandelwa nguhulumende. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi izehlakalo zokwethuselwa kanye lodlakela beziqansa selokho umnyaka uqalisile ikakhulu ukulwisana phakathi kwebandla leZANU-PF lele MDC. embikweni ewethule lamuhla inhlanganiso le ithi izehlakalo zakwabela abebandla lezanu PF kuphela okudla lokunye ziyehla. Isigaba seMashonaland and Central iso esilezehlakalo zodlakela eziqansileyo kwedlula kweminye iminyaka nxa kulokhetho. Inhlanganiso le ithi izasebenzelana lamabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Swanda omela iBinga North edale leparlamente ngwebandla le MDCT. Yena isiqale ngokumbuza ngokulwisana phakathi kwebandla lakhe kanye la kwelezani PF.
Kuzanu PF ukuchitheka igazi. Ngingakutshela ukuthi kuma primary elections wona lawa adlile awezanu PF kufe abasekeli bezanu PF abanengi kuleli lizwe ikakhulu kusukela eMidlands province. Kuqansa kusiyali. Ngihlangane lamanye ama MP awezanu awadliweyo kuma primary election akade besitsho bona ukuthi khona izinduna zabo zihambe zaphiwa imali. Ziphiwa imali ukuthi zibize izakhamizi zonke zizitshele ukuthi onguye okufuza ukuthi abe yicandidate yezanu ngobani. Wayenzakala badliwa ama MP ngenxa yokuthi osabhuku ochief babiza abantu babahlalisa phansi babatshela ukuthi lapha oyikandidate nguzibani. Oyayekela ukuvotela lowo muntu ngahle ebekwazi ukuthi kulesi sigaba akasafunakali. I-violence ekhona kuzanu PF yona le. Thina kuMDC hayi asiyiboni, angikayiboni. Ngikhuluma kanje mina kathesi ngiphuma phakathina komhlangano we-consensus. Abantu bayahlabela, bayagida, bekulabantu akade benchallenge abafika ku-6 bawithdrawile bona ngokwabo bodwa. Abantu bayajabula bagoni wehlukene la kuzanu PF.
Isehlakalo ikakhulu lesiyani senzakala eBuhera kungcwatshwa owayengumkhokheli webandla leni. Lezinye kobulawayo lapho okwagijinyiswana khona.
Kwakunabantu bedrama, ama-comedians ababefuna ukuthi nje bebukwe ngumhlaba wonke ukuthi khona bona bakhona ngenxa yokuthi kule njongo yayivele ikhona. Sakubona njalo ivinda laphana sokuthiwa khona kulabatshayiweyo kobulawayo. Abantu sebephuma bele mpikitsha yokuhlatshwa i-injection. Angiwazi umkhuhlane wokutshaywa mina abantu bephiwa i-injection. So ke kunenge okufuza ukuthi abantu bekucubungule bengakakuthathi face value. Ukuthi ngoba iHerald kumbe iZBC TV ikuthilo kakutsho ukuthi khona itsho okuliqiniso.
Inhlanganiso leyi ithi iMashonaland and Central ngenye yezigaba etshengisa izehlakalo zodlakela eziningi. Lina kodwa kuyini elikubonayo nxa selikhangela ilizwe lonke jikelele?
Akukabi bungcono sithandekile, akukabi bungcono. Into esiyenzakele kuphela ukuthi izanu PF isitshintshe istrategy se-violence. Nxa kuyukuthi laphana babetshaya mgceke, khathesi sebetshaya laphana.
Lo mnumzana Prince Dubeko Spanda omela iBinga North edale lephalamende engobandla le-MDCT sixoxelaye ekhona le eBinga. Abenhlanganiso zabasakhulayo abasekela ibandla lezanu PF abazingxenye yomanyano wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Action Platform banikeze inkokheli yengatsha kuqula elikhokhelwa ngumnumzana Pupurai Tokarepi amalanga amathathu ukuba iguquke kundlela abasebenza ngayo kumbe bachiye umsebenzi. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini eMedia Center abasakhulayo laba bathi bengamavila laba bantu besehluleka ukuqhuba umsebenzi wabo. Umkhokheli walenhlanganiso uTonderai Chidawa uthi njengabasakhulayo bafuna ukubona ukuthi kusiyaphela lezo nsuku ezintathu inkokheli yengatsha zonke ezilithumi ibabonise ukuba kuyiwa ngapi emalungiselelweni wokhetho. Umkhokheli wenye yenhlanganiso yabasakhulayo ekulomanyano weZiap ye-Youth Entrepreneurs Business Forum umnumzana Chinashe Mushipe uthi inkokheli bekumele ngabe isiqalile ukukhankasela ukhetho.
Khathesi bathule bazihlalele bayenze izinto zabo. Thina sizwisisa ukuthi bafuna ukuhamba lathi yini kumbe sibelezinye ingqondo. So yikho sithe namhla hayi mane silitshele ngoba isikhathi sesihamba sezizafika isikhathi sama-elections. Ama-youth amelele ukubakwazi ukuthi lathi sime ngaphi lawo.
Kungalesi sizathoke umshipe ethi benikeze linkokheli amalanga amathathu ukutsho ukuba kwenziwani.
So sithi kibo madoda sele 3 days lezi esizidumile. Ngicelani libe lisitshele action plan yenu. You have up to Monday. Usibe kwazi ukuthi ama youth aid liwayenzelani. Ama youth yo yokusasa yelizwe. So sinokwazi ukuthi usasa yethu siphethe kahle yini.
Uthi bafuna ukuthi kusiyaphela lezo nsuku ezintathu sebechilo ukuba bazimisele ukusebenza kuzana uPF nalo bahachi.
Ngabe youth league delegation of youth league siyaqalisa ukuvula umgwaqo uthi umkhulu wethu sebuya la ephungu sekela sibili ukuthi hayi okhulwe labantu abasha lokhu mina and yinto ayifunayo ufuna ukuphumelela komuntu wonke especially abantu abasha kodwa nxa ama-youth angikhona omele bethungameli ama-youth behlezi umthungameli yasebenza kutsho
bayayikhumbuza linkokheli ukuba ingaze yazikhohlwa lezo zehlakalo zanyakenye lapho kwasuswa khona inkokheli yezanu PF eyayingenzi okufunwa ngabalandeli bebandla ilakho ukwenziwa esifanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lamhlanje kuWoza Friday silomculi weZimbabwe osakhulayo ogxile kwele South Africa Wisdom Nyathi. Sizweni uBenedict Mhlapho esiqhonsela umculo ophuma kudlalade lakhe.
Ichi Woza Woza Friday my darling. Woza Friday um 7 zupovine.
Wisdom Nyathi odumeke zomculo ngelithi Mawiza Mdluli ubiza disco music umculo wakhe. Wona ke uyezwakala ukuthi ngomdabu nxa ulalele izigingci zawo kulezicucu zerumba yamaJangani bese kungathi futhi uke wahlephula emculweni umdabu wamaTswana. Insizwe yasekhezi esewula ithi ngumdumo oyihlukile ohlose ukubuyisela uZulu eziginqini zomdabu.
Umculo wesintu. Kanti ke futhi mina indlela engiyenza ngawo shuthi ngiyafundisa, ngiyakha, ngiyajuduza, ngenza nje into eziningi, ngifaka nje imessage ethile kubantu. Isihloko sayo sithi umuntu omdala uma esehamba uyalayela. Kukhona isikhathi ukuthi abize abantwana bakhe lapho oqala khona ukuveza izinto abe zingazaziwa ngabantwana.
Leli ke lithi umuntu omdala mayise hamba uyalayezela ngelesithathu kanti lumculi usenze ama DVD amabili. Ezinye zengoma ezikuledlalade ziqoqela le ethi usuphila kanjani, isigebengu, xenophobia, lale ethi imihlola yami. Mawiza uthi ubona ikusasa lakhe njengomculi livulekile kanti ufuna ukuba umculi owaziwayo njalo oyisibonelo kwabasaqhathelayo. Lokhu ke uthi ufuna kwenziwe yilo lele lithi umuntu omdala.
Kuphekiwe impela lapha kuvuthiwe ayizibondiwe. Nakuma advert lapha kuma social network mabe silifaka hayi no izandla beziyaphezulu kakhulu impela. Yikho kungenza ukuthi nami ngize ngiye ngibe nesifiso ukuthi no mangiye ngikuphakele abantu abaningi bakuthole kungabi yilona lo kodwa ke kutholakale abantwini abaningi.
Kudlalade lakuqala wayesithi emendweni kuyabekezelwa weza esisithi poison engakazi manje sisithi umuntu omdala. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Mhlapho.
Siyabonga Benedict Mhlapho olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.